okwenzakaleyo somhlangano lecholocho North District Assembly yephathi othi ukuthi laba ngama-officials e-leadership yephathi ayamawama echolocho North. Yomhlangano ade silawo sisenza ukuthi sibonisane, senze ukuthi siqoqa njani, siplana njani for election. Sifike emhlanganweni lo sathola amapholisa esegombolozele umuzi lapha kukhona lo mhlangano esizama ukuxotsha abantu ngama-button stick ukuthi bachitheke emhlanganweni wakhona. Sasothi hayi alilayo imvumo nalo lo aso public meeting ayiso rally. Umhlangano we-structure e-organ yephathi iphosa kayingeni khona kwaphikisana-ke. Bagcina bevumile ukuthi bona kabalamandla okuthi bafake isinqumo kungcono sihambe nini sonke e-police station. Sahamba nini-ke labo e-police station yakhona, safika sakhuluma lo member in charge wagcina evumile ukuthi kabalalungelo lokumisa umhlangano ongasiyorati. Wasekela-ke sabuyela emhlanganweni wethu khona siwuqedisa nje kathesi ilanga lithona nje sesikhona siwuqedisa sokumnyama ngenxa yokuthi sigcine si-loser i-2 hours sloke sibhotabhota lamapholisa kulokuthi senze umsebenzi wethu.
Siyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala uMongameli Mgabe sekhulumile ukuthi ukhetho luzaba nini.
Yikho khonokho esikutsho ukuthi nxa ufuna ukhetho kumele kukhetho libizwe, nxa lokho kumele kulungiswe sokulungiswe konke kwaphela. Okunye ade silokhu esakhuluma ukuthi kulungiswe yikuthi iphosa yona le amandla amapholisa uphonge uhamba imhlangano yabanye ichithize imhlangano, kumele asuswe amandla wona lawo kawakasuswe. Okutho ukuthi sizakhampena kathesi silokhe sikhuthamezwa ngamapholisa ekhansela imeeting, yenzeni lalokhu okungafunela.